uluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulo mnyaka ophelileyo sabona abantu bephathekakilo, kodwa nxa soluqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile. Khona kwanti abantu bazafaka amakhanda ndawonye, abantu babizwe sonke sithi cwi sithanyela, sithi cwi sidobha izimo. Kuba isifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu. Ndithemba nxa siya khona sihambela abantwana bona abancane bezikhola baye bayingxenye ukwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzela ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi indawo eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces uyathola abantu belahlile izibi. Ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business district uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuyiqiniseka ukuthi izibi lezo azizibuyeli. Izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakoBulawayo. Kuyikho-ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo luzabe ukusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena kathesi khona apha edorobheni njengoba sisitsho kulobuthapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngaye kubo Fifth Avenue niyenanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphani, yobona idoda esikhula laphani yesabela. Nxa kathesi ungangena sebetshayise bona abanye abantu kaisabazensana u-Fifth Avenue uyathola umgwaqo wonke ugcwele izivi. Kusitsho abantu abancane betshayisa, baphonga ukutshayisa betshizile khona phana, betshiya amatshe khona phana, kuyinto engalunganga. Sukela futhi ngena nje ezitaladeni athola kukhona abantu abalele ezitaladeni, abantu laba abavela kwezinye indawo abangahlali koBulawayo, abavela kwezinye indawo. Abanye athola bevela kwale emashonaland, abanye bevela kwanale emaswingo, abanye bevela emidlands, bebuya khonapha bezothengisa izinto abazithengisayo. Ngenxa yokuthi izinto zabe athi bezithengisa zisaphelanga, abasabuyeli emzini yabo, abasagada amabhasi buyala abavela khona. Sebelale ezitaladeni uzathengisa insuku ezimbili ezintathu kuze kuphele konke lokhu. Eqhubeka wabe leyo engcolisa idolobho lakoBulawayo. So thina sithi asifakeni amakhanda ndawonye njengezakhamizi, sifundisane, sikhuzane. Kungabi lo muntu olahla izibi. Bese suma siphaka ngamapholisa abancede kakhulu kakhulu e-central business district ukuthi abantu abalala esitaladeni babangavunyelwa bangalala esitaladeni. Kuyibo abafaka ingcekeza enkulu laphana edorobheni, babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile befuna ukubana bayazinceda, bayangena emkotweni khonapho lenceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda. Kona khonakhona kuyingozi empilweni zabantu ngoba idolobho kuyayingcolisa. Soke sithi njengezakhamizi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni, izibi azingene emabhibini ukwenzela ukuthi zibe zothathwa khonaphana. Singambona lo okwenzayo asifundeni ukukhuzana. Singameli uphela ukuthi umasipala uzakhuza, umasipala wakhona yithi asikhuzaneni. Idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka, njalo kuyenzala ukubana lidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizimusi khona. Akula muntu ongavula ibhizimusi edorobheni elingcolileyo. So-ke izakhamizi into esingazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni.